ngikhangelele ukuthi uMongameli Joe Biden uzozincoma kakhulu kule State of the Union Address ngokuphumelela komkhonomi we-America kusukela ekuthatheni kwakhe umbuso ngo-2020. Sibona khona manje i-unemployment rate e-America is the lowest, iphansi since 1969. So lokhu kukhombisa ukuthi izithembiso zakhe uBiden azenzayo ekhampeyina ngo-2020 ukuthi uzoletha imisebenzi e-America sezifezekile. Ngakho sikhangelele ukuthi uBiden uzoncoma kakhulu ngaleyo success. Sibonile njalo impumelelo eyenziwe libandla lakhe lama-Democrat kukhetho oludlulileyo ngo-November umnyaka ophelileyo. Ukhetho lolu khangelelwe ukuthi ma kubhekisiswa i-history, ibandla elilomongameli lijwayele ukudliwa kakhulu kuma-midterm elections lines wango-November. Sabona umongameli Barack Obama, ibandla lakhe lama-democracy laluza ama-city engathi afika amachumi ayisithu. Into evamisileyo, even u-president u-George W. Bush, ibandla lakhe lalo laluza ama-city.
Ngubamba umlomo khonapho moyo. Kukhona kodwa ama-Republicans abamsola ngakho, kakhulu ezomkhonomi, lokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lokunye. Kungabe bamchothoza ngokulengqondo yini ama-Republicans kumbe sokuyipolitiki kuphela?
I think esikubonayo ukuthi ipolitiki inkulu kakhulu, i-division esikhona ku-Congress la ku-Senate isinkulu kakhulu. Ama-Republicans ayikho nje into enhle abangayibona yenziwa ngama-Democrats regardless ukuthi umkhonomi uqhubeka kanjani. Yebo, siyavuma ukuthi intengo zezinto zikhuphukile last year, and siyazi ukubana okuningi kwakhona kwaqalwa ludaba lokuthi i-COVID iyaphambanisa izindlela zokutransporta izinto mazisuka kubo China, esingathi supply chain yadisrupteka kakhulu. Sabona njalo impi enzakala e-Ukraine, qalo i-Russia layo idisturba kakhulu amafutha, ngoba i-Russia yi-producer yamafutha enkulu kakhulu. So ama-Republican wonke lokho bathanda ukuthi bangakuvezi sobala, ngoba kuyabaphazamisa kupolitiki yabo. Sizobabona besola njalo nje ukuthi uBiden, even umkhonomi siwubona thina uqhubekela phambili kumelela, bona sizozwa bekhuluma besola ngodaba le-debt ceiling ukuthi isikwelede se-America sesisikhulu kakhulu, and therefore abafuni ukuthi izikwelede zibhadale.
Kulo daba manje nobelukhathaza olumayelana lebhaluni leli libonakale lisemayezini elizweni leMelika okubikwa ngele-China eselidutshuliwe. Ubona ezakhuluma ngakho yini lakho lokho umnumzana Biden?
Yeah, I think ukuzomele akukhulume lokho, ngoba yinto ama-Americans ayikhangelele kakhulu, ngoba sizwile esolwa kakhulu kumaphephandaba ngama-Republicans ukuthi ukhanya e-weak, elula kakhulu ngoba uyadelelwa ngamanye amazwe afana labo-China. Bekumele ukuthi alidule vele besanda kulibona. Kodwa sizwile yena uBiden explaina, and I'm sure futhi uzoqhubeka explaina ihlazulula udaba lolu kule State of the Union, ukubana bekungasizi ngaleso sikhathi ukuthi lidutshulwe ibhaluni leli, ngoba bekungaziwa ukuthi li-collecta information ibani. Bekule ngqondo ehlakaniphileyo ukuthi ibhaluni leli balidule, sebeqale balistadisha babona ukuthi kahle kahle lenzani, njalo futhi bekwazi ukuthi lapho balidulela khona kusoze kulimaze izizalwane ze-America.